Salubonani balaleli baba studio 7. Kuyasethusa nxa sisizwa omamvima esithi ababalisi babe lesineke ngeholo elincuncunca abaninikwayo. Okwakuqala umamvima esingamkhumbuza khona yikuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo. Singabuyela emuva sike sanikeza uhulumende iqhinga lokuba ayehle kuna kokunye okwakugitshwe indira masanga commission okwakukhulunywa ngokuthi uhulumende aqale into okuthiwa i-educational equalization fund okuzasetshenziswa imali evela kuma-mineral resources ukwenzela ukuthi senelise sililizwe ukuthola i-state funded education, senelise sililizwe ukuthola imali eyeneleyo yokuholisa ababali. Usitshela ngomlando kahulumende we-service delivery, sivele yona i-service delivery ingene abantu kathesi bahambe emgwaqweni efileyo ungangena eHarare ungene koBulawayo angikhulume emakhaya. Abantu bahamba behlangana ledoti yemaswiriji emadorobheni wonke. Abantu bahamba behlangana lentengo yesinkwa engathengekiyo. Abantu sebanikezwa uzupho, ayisibo bonke abantu abahamba. Sinakani ukuthi uhulumende nxa ele mlando yezinto bahlale phansi ayenza ama-priority sime ukuze ukuthi uthiwa upresident nxa evakatha uqhatha ijeti thina sile eZimbabwe. Sime ukuzwa ukuba kulabantu abathi nxa bejontshe i-diamond bejontshe igolide bayayekelwa nje bebhodabhoda emgwaqweni, kuthi abantu abangelacala njengo-Obed Masaraori bayefakwa eshuru. Ngokunjalo thina sikhuluma siyi-Atuz namdlala usuku lwesi-4 sile stairway, kodwa ngesimo esikhona i-stairway sethu sesingaqhubeka size siyefika mhlana sifikeze $540 omzukwana u-Obed ephuma eshuru.
Kodwa uhulumende uthi akumelanga likhale kangako ngoba uyaliphathisa ngendlela ezishiyeneyo ezibalisa ukubhadalela abantwana benu imbadalo ze-school fees. Lithini lina ngalokho?
Kumanje abantwana bababalisi bayaxotshwa ezikolo ngesikweleti. Uhulumende kangaphili ngokukhuluma amanga, kodwa kayenze okufunwa yizisebenzi. Izisebenzi zifuna $540, ababalisi bafuna $540, athi kubhadalelwa abantwana abathathu nguhulumende, athi sonke ukho esiholelwayo siyafana lezikweli, kumele sidle esizifandele khona.